amasosha akumelanga afike esigabeni sokuthi wena asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kumavidiyo, njengalwana umsosha engihamba edula direct ekhombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena, kodwa wadubula direct kibo. Abanye babengabona bedubulala phezulu ukuthi zokuthi babe sethusela nje okuyiko esingakuvuma, kodwa ukuthi udubula abantu direct ubona bengelazikhali zokubisela usuka kudidisa ingqondo, ngoba mbona ngantwa sosuka yikubulala ke lokhu akusiko ukulungisisa. Umsebenzi wamapholisa lamasosha yikugcina ukuthula lokuvikela isizwe, hatshi ukubana kubulawe isizwe. So nxa besenza khona abakwenzayo, hhayi asingeke sakusekela, kulunganga. Akumelanga bahlukumeze abantu, kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bebexabana, hhathi ukubana kuhlukumezwe abanye, kutshaya abanye, kubulawa abanye. Lokho mina kangivumelani lakho ngempela, ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu, kumele sihloniphane njengabantu, sifunde futhi ukuzwelana lokutholerethana ma imbono yethu ithiyeni. Kodwa kakhulu kakhulu sibili, into efuze yenziwe ukuthi abakhokheli bethu abaphumele egcekeni. Uthalo Advocate Jamisa uwakunakeka sekukhulumile, Advocate Jamisa akakukhulumi, baphumele egcekeni ukuthulisa abantu babo. Andabona for the first time wakhangela amalunga ezanu-PF awakho kona ebudlakudlakeni wonke lowo, bazithulele ngoba umkhokheli wabo ukhulumile egcekeni wathi bakithi singangeneli udlakudlakeni lobo noma bekazi ngani bawuxhopha ungaphindiseli. And so far so good, bona nta balalele umkhokheli wabo. So kanti-ke bengingafisa njani kwana ngabe ubaba u-Advocate uJamisa engenza into efanayo, apholise abalandeli bakhe kulokuthi abalandeli bakhe bebehlukunyezwa, bechithela impilo, belimala nento enjalo njalo. Akaphumele ekugcekeni naye acele abalandeli bakhona babe nokuthula kuze kulungise izinto kuhle ngendlela efaneleyo. Ngayenze phela indlela njengoba evele efundile njalo eliqhutha indlela eqondileyo, uyayazi ubanamela ukuhambise njani kuze kufike kuhle emaphethelweni, kungela muntu olimeleyo, kungela muntu ofileyo.
Kodwa okwenzakalayo kathesi Chuma ukuthi amasosha eHarare avikwa ehamba ekhipha abantu emabhawa ebadudula ebachaya esithi behambe ezindlini kungela kutshengisela okwenzakalayo. Abaningi bayazibuza ukuthi umnankagwa njengoba ehlezi echumayela ivangeli lokuthula, kungani engawamisi amasosha lawa kumbe abotshwe?
Uyabona okunye into kumele kunanzelele futhi ukuthi bona sizabe silokhu sidinga umthakathi icilo sokukhonja umama ngento engekho. Amasosha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezi-operator bebodwa. Ungathola kwa abantu bona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi bona uhulumende okababa umnankagwa ugconwe. Kodwa-ke mina into esengiyifisela yona, nxa sokuphumula egceke lokhu, sesifisela ukubona ubaba umnankagwa ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all, ngoba utshengisela ukubana kulabaya abantu phakathi abangenzi kuhle khonapho. Ngoba ngake ngamangala futhi kusenzakala i-bombing e-YSM Stadium laphana, ngabona amapholisa ezimele nje vele ngelandaba engantu akulaluto olwenzakalayo. Kodwa bebona kona impilo kamongameli labanye abakhonapho isikudanger, kodwa bazibela nje kungabe indaba zaludo lokona ngamhlawumbe kuthiwa bazondile kumbe bakhalele umsebenzi bokuhamba kena. So kumele kulungiswe kona phana, kule a lot of polarization within ama-security forces ethu. Abanye bangikhona ngabadonsele ingubo egangeni, abanye bangikhona ngaba vele benezikhwili zabafuna ukuzenza into asuke ayenzile kwakoba. Like for example, ungakhangela kulenye ividiyo ephumayo umsosha lwana wayedubula abantu, wathi wabona ukhona omunye umsosha wabuya ngemva kwegijima fuka wamshaya ikhanda lasemahlombe emkhuza, okutshengisa ukuthi kona yinto engakhulunyanga lokhu ngayo asidubule abantu. I'm sure ngoba ungakhangela iningi lawa amasosha babedubula phezulu. So I'm sure yi-instruction yayedubula ukuthi hayi dubulani phezulu wenze ukuthi bayithusele nje abantu benjani badispese bebaleke. Kodwa nangomunye usyenza okuguqa phansi sibili ekhombela sibili ekushaya kanti utshane labantu abazambisela yini. So khona kwanahle bonto umuntu lowo, it's a rogue element within a good institution omele ikhitshwe nale into enjalo. So yinto omele zinanzelelwa lezi. Kodwa mina ngifisa ukubana ngabe ubaba wethu uyathatha amanyathelo amasinyane okulungisa izinto ezinjalo. So ngoba kuyabe kungcolisa uhulumende wakhe, kungcolisa futhi uzimoyezekulele le party yethu zanu-PF yethu were not involved in all these things ezenzakalayo.